sikwenza yoku insobula wayfighting COVID-19 sikhangile iawareness ukuthi abantu babe kwazi ukubana lelo gcikwane esilisana lalo kawudinga ukuthuzebe lalo uzulisane lalo kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski lento okuthiwa yi-physical distancing lokugeza izandla emanzini agijimayo lokusanitizer. Enye esilayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho ukuxoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kunama-companies anjenge-Punk ABC le-City Link asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo lokuthi sithenge ama-sanitizers nama-protective equipment sinike odokotela basezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu Empilo, eMathadeyi, eTon Grove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke impahla yokuzivikela ngesingisi ama-masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufeshini yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimihlobo etshiyeneyo kulamaphiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu koBulawayo kulesikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19, not only are we doing awareness and fundraising but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sitco, United Refineries, or Indlovukazi Group in UK, sibonge lama-individuals, sibonge even i-DHL, i-Sitco loqoka iNdlovukazi basiphathisa ngempuphu siphinde sinanzelele ama-farmers akoBulawayo they also provided ama-vegetables for his chair. Sibonge i-Christian Alliance that came on board with beans ukuthi sinike abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangayi koBulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu esifika 10,000 koBulawayo. Not abantu, izindlu, sikhangela per household. So far we're 625 ngoba izandla zethu zimfitshane. Kodwa nga kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona xa unesifiso sokuxhasa lowo mkhosi omkhulu ongangotshala lelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Sinama-pick up points atshiyeneyo koBulawayo where you can easily la udonate sincedisane. Njalo sama ecocash matching numbers ethu sidlula siyaphambili kukhonokho. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. I-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone kwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini kabakuzwisise ukuthi impilakahle ibuya maqala. Namakhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona owakathi esengikunanzelelayo yize ukutesta it individually it's expensive kwezinye indawo bathi ngama-US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba
gcebingxoxo mazibisi
lawo nxa funa ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi kaso into ethi sodwa into ethi sonke. Isifiso sethu ukubana indawo zakoBulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.